udabalwama labaluhlaza yini expect ukuthi he can stoop that law ngoba sesikhuluma iqiniso izinto expect ukuthi ngabe into eyenzakala ebantwini abasebenza emamayini kumbe emapulazi not ukuthi kube ngumuntu onjengomalabo onguyokhangele amadali eZimbabwe no luhlaza lo even naye buyele ngokuthi ukuthi ubuyele ngubani siyakwenzani I think vele even ungaze kuthiwa abuyele naye istanding yakhe nedignity yakhe sokuvele kuluhlaza kazinukamagwaba
okunye okuthiwoyo lapha ngamagqwetha akhwezelolu daba yikuthi angabotshwa lokubotshwa ubone ngani kungenzakala lokhu kumbali yeZimbabwe ukuthi sibone uchief justice ebotshwa
umthetho uyambopha ungadileya ukuthi abotshwe ngenxa yokuthi namhla kunalabo abayibabasembusweni kodwa lokhu khona kwakwenzileyo ephila uza kungenela ekoti uza kuvothelwa
kulamanye amagqwetha athi umnumzana Malaba ulelungelo lokusebenza ngoba laye waphikisa isinqumo somthethwandaba
wegothe constitutional right he went to i-supreme court i-supreme court akwazi ukuthi ama-judges e-supreme court bona ngokwayo angama-litigant so the moment you get there yalo Malaba i-situation yakhe has created a novel situation for Zimbabwe and ukusebenza kwakhe we're talking about the issue that has been created by Malaba as a person as a top jury in Zimbabwe so yena ngokwakhe ukuzanzuka amagwaba and mina I still insist that was a declarator and the declarator appealed direct to the Supreme Court he made an application for him to appeal before after that on now how you are granted you know those lawyers in my view are misdirecting
Ungomunye wabaphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill number 2 solungaphi lolu daba
udalo lolu lusesenkantolo lokho esimelele ukuthi baphendule ngaba bengaphendulanga sathathe elinyinyathelo amagqwetha aselungiselele ukuthi athathe elinyinyathelo amagqwethana sengiwanikile ama-instructions ngakho-ke asingatholi i-response from labo esakubasayithile okunye okungathi kuyajabulisa ukuthi nxa ngiyikhangele indaba liyana angiboni ukuthi bazayiphikisa njani ngoba umthetho kuhlungu usegqekele thina i-approach yethu yathi ukuthi it's not about Malaba yedwa it's about the whole process i-process yangikhona yesithi ikuganga ngakho-ke kumele ukuthi iliselwe emuva thina i-approach yethu kuye ukuthi umthetho oqalise kuphalamente edlulileyo ungeke ukontinue kuye kwenye iphalamente okwenza kwenziwe khonoko ukuthi kwasokugidinelwa yena ume-20 years kalubaba anyeto ukho kwasokuvotwa nje yonke into sokuvotwa nje ibe njengoba siyikhona seyigogwane.